VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuNkwenkwezi 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Kulabanye abakhala ngemfundo yabantwana.
Akula ma-radio, akula ma-television, ne-network yangkhona iyahlupha.
Kuleziphatha amandla zikahulumende ezithi alamanga amalunga ebandla le-MDC athi athunjwa ngabacatshangelwa ukuthi badlelana lohulumende weZimbabwe.
These abductions are being used by opposition leaders to ensure that the government has a bad image, government is seen as torturing its citizens and breaking international law.
Ukuthunjwa lokhu kwenziwa ngamabandla aphikisayo afuna ukuthi uhulumende akhangeleka engani uphahlameza ilungelo likaZulu.
Kodwa abebandla le-MDC bayakuphika lokhu. Sizalethulela ezabatsha ezamasiko lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sokulabantu abedlula amajumi amane 44 asebetholakale belomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Abafika phose amajumi amabili sebesilile, kuthi njalo abane babhubha. Okwamanje sokuhlolwe abantu abafike phose inkulungwane ezingamajumi amathathu 27,059. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University City abantu abedlula izigidi ezine lengxenye 4,651,000 sebetholakele belomkhuhlane lo. Abanye babo sebasila, kuthi njalo abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 312,000 babhubha. Kwele Melika sokulabantu abafika phose isigidi lengxenye abalomkhuhlane lo. Sokwabhubha abafika phose inkulungwane ezilikhulu 89,000. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esithi luzaqhubekela phambili uhlelo lokuhlala ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka kwakomkhuhlane we-COVID-19. Ukhangelelwe ukuthi uhlelo lolu luzahlolisiswa ngemva kwamaviki amabili ukwenzela ukuthi uhulumende abone inyathelo angalithatha. Kulabanye abantu abakhonona ngohlelo lolu, kube labanye njalo abaluthakazelelayo besithi lunceda ekuvimbeni ukumemetheka komkhuhlane lo. Uhulumende uthi izikolo zizavulwa kancane kancane ukwenzela ukuthi abantu bengathelelani umkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende uthi abaloba imihloliso yibo abazaqala ukubuyela ezikolo. Kodwa akucaci okuza kwenziwa ngabantwana abalokhu behlezi ezindlini abakhangelelwe ukuthi balakho ukufunda emsakazweni we-ZBC. Uhlangothi lwezemfundo luthi luzahlela indlela yokwethula izifundo emisakazweni nxa uhlelo lokuvalela abantu ezindlini luqhubekela phambili. Omunye wabakhala ngalokhu nguNkosikazi Chipokumbo ohlala esiqintini senduna uTategulu eJolojo.
Akula ma-radio, akula ma-television, ne-network yangkhona iyahlupha. Vela akula station se-radio esibambayo, lama-radio yangkhona abantu kabalawo. Besicela ukuthi i-government ngabe yahlala phansi bebonisana ukuthi thina esikomnyambambile abethu abantwana bazathola njani lezo zifundo, ngoba kunzima. Abantwana sebebuyela emuva kakhulu ngokungafundi. Besicela sibili ukuthi i-government ilwise ngamandla wonke ukuthi izifundo lezo zifinyelele ukuthi zifike ngapha kwabethu abantwana. Ngoba singelayo imsakazo, singelayo ama-television, singelalutho nje singabantu nje.
Uthi impilo yabantwana isengozini.
Buhlungu ngabantwana abangafundiyo la ngokuthi i-government iplan ibuyele emuva, abantwana bebuyele emuva. Abanye bayabhala i-O-level, abanye babhali A level, abanye ngo grade 7 bazabhalani vele kade sikuyini abaza kubhala. Hayi, besicela ukuthi government ibone iplan. Siyacela sibili.
Omunye njalo umzali ongumbalisi uNkosikazi Nomathemba Ncube uthi kunzima ukuthi abantwana bafunde besebenzisa ubulembu beinternet.
Uhlupho olukhulu ukuthi ayisibo bonke abantwana abalamafoni angena iWhatsApp abakwanisa ukuthi bangene ku-internet. Uhlupho lwesibili ukuthi i-internet yona ngwayo ukuthi beze bekwanisa ukuthi bayithole iyadula. I-Wi-Fi iyadula ukuthi balutshwana abantwana abangakwanisa ukuthi bajuselwe i-Wi-Fi yokuthi bangene ku-internet. Singathi besebenzisa ama-bundles, ama-bundles angkhona ayadula. Abantwana vele basuze bekwanisa ukuthi bethengelwe ama-bundles ukuthi bafunde besebenzisa i-Wi-Fi ezindlini. Njalo amagesi awatholakali lula, amagesi ayahamba, ayisikho ukuthi ahlezi ekhona. So ukuthi isikhathi esiningi abasuze bebe befunda ngenxa yokuthi i-Wi-Fi izabe off, kuyabe kungela internet that iyabe ikhona ngaleso sikhathi.
Ingcwethi ebona ngokwethulwa kwemibiko ebulenjini be-internet, umnumzana Robert Ndlovu uthi kunzima ukuthi abantwana besikolo basebenzise ubulembo be-internet.
Khathesi kulama-frequencies amaningi ngabe bayangenela kuma-data prizes la ukuthi benelise, ngoba ngithe mbheka nje manje i-700 megabytes ngenyanga it's about $200 iconnect. Ingaphathisa kakhulu Duke nxa ufunda into ye-audio, singabonani ungala kubonana kube yi-audio nje like ama-podcast, yabona ama-podcast ama-audio lessons. Kodwa ngavele kube le-video, i-video iyadla iphendulo.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemfundo luthi abantwana balakho ukufunda okulesi sindo nxa kusetshenziswa imisakazo, luthi kunzima ukusebenzisa ubulembu be-internet ngenxa yokuthi akula mali. Ezinye iziphathamandla zikahulumende labalandeli bebandla le-ZANU-PF bacabangela ukuthi amalunga ebandla le-MDC athunjwe ngolwesithathu atholakala etshaywe kabuhlungu akhuluma amanga. Abanye abakhuluma ngalokhu ngumnumzana Energy Mutodi, umsekeli womphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko, umnumzana George Jaramba ozibiza ngokuthi nguJamanda ebulenjini bokuxhumana obeTwitter labanye abambalwa. Bake bakwethula abanye babo lokhu kuze kuthunjwe uDokotela Peter Magombeyi, owayekhokhela inhlanganiso yabodokotela ababekhalala umsebenzi. UDokotela Magombeyi watholakala ematasatasa egangeni etshaywe kabuhlungu njalo wahlatshwa ijekiseni ngabantu abamdumbayo abacatshangelwa ukuthi babedlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Okwenziwa kumagombeyi sokwehlele unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiro lonkosazana Netsai Maroba abathunjwe ngolwesithathu betshengisela eHarare. Umutodi uthi abantu laba abathi bathunjiwe bazenzisa.
These abductions are being used by opposition leaders to ensure that the government has a bad image, government is seen as torturing its citizens and breaking international law.
Ukuthunjwa lokhu kwenziwa ngamabandla aphikisayo afuna ukuthi uhulumende akhangeleka engani ukhahlameza ilungelo likaZulu njalo wephula imithetho ehlonitshwa ngamanye amazwe.
Deciding on a military intervention against Zimbabwe. And they are entertaining these hopes.
Bafuna ukuthi amazwe anjengelizwe leMelika lijezise eleZimbabwe ngokungenela ngebutho elizweni lethu, hatshi izijeziso zenotho kuphela. Yikho abakufunayo abantu laba, abafuna sihlaselwe ngamazwe asisondayo.
Uthi kukhanya engani abantu bayathumbana kubandla le-MDC njengoba kulokuxokozela kubadlaleli.
Haven't you seen that Monzora is taking a huge chunk of their membership? Chamisa has also some support. Monzora, that Monzora has some support. That Thokozani Khuphe has some support.
Abona ukuthi uMonzora ungumzuri lo Thokozani Khuphe sebezibambile kubandla leli. UChamisa laye ulabo abantu kodwa kulokuxokozela okumangalisayo kubandla leli.
They start alleging that they have been abducted by the government so that the government has a bad image and is criticized by international players. So
bahamba emaphandleni lapho abafika bezilimaza khona bese behlaba umkhosi bathi bathunjwe ngabantu abadlela nalo hulumende ukwenzela ukuthi uhulumende achothozwe emhlabeni wonke jikelele.
But they only cry when it comes to the camera. These are comedians who are trying to create a bad image against the government
ungabahambisa kudokotela kuvela sobala ukuthi abantu laba bayasiphilela bayabobotheka njalo bakhala kuphela bengabona amakhamera abantu laba bayadlala nje engani ngabalingisi bayadlala sibili
and trying to remove a constitutionally elected government through hook and crook.
Kodwa ke abasekela ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa bayakuphika lokhu. Omunye wabo ngumnumzana Edwin Ndlovu ohlala kobulawayo.
Somanga abantu bathunjwa bayethaywa bahlukunyizwe badliswe ingcikeza laba amantombazana abathathu yikho okwenziwa kibo bathathwa ngamapholisi ingane bayabotshwa kanti bahanjiswa kwimilishiya-ke yeZANU-P F yibabayabathotshayo babatshaya babalimaza sesibonile amavidiyo sesibonile lezithombe ukuthi yinto eyenzakalayo basesibhedlela bazwa ubuhlungu la mantombazana amathathu
amapholisa adikazi lutho ngokuthunjwa kwabantu abathathu laba abalaliswe esibhedlela okwamanje kulabantu abaningi abathunjwa ngesikhathi sombhuqazwe kwekhukhurawundi leminye iminyaka ilizwe leZimbabwe selibuswa ngabantu abansundu abanye babo lokhu bengabonakali kucatshangelwa ukuthi babulawa ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kumele kuphenywe ngabazimele bodwa ukuthunjwa lokukhwehlanyezwa kukankosazana Joanna Mamombe unkosazana Cecilia Chimbiri lonkosazana Netsai Maroba abathunjwe ngabacatshangelwa ukuthi ngabadlelana lohulumende weZimbabwe uMavis Gama usethulela lolu daba
unobhala webandla leli obona ngezokulondolozwa kwamalunga unkosazana Maureen Kademaunga uthi kumele luphenywe lolu daba ngoba kwephulwe ilungelo likamamombe omele iHarare West edale lephalamende labanye bakhe
chatiri kungotaura ndechekuti vanhu vedu vakabatwa paroadblock paiva nemapurisa
amapurisa athatha abantu lava kuroadblock vahanjiswa eHarare Central Police Station emapoliseni njalo lanamuhla kasiguqukanga kunkulumo laba bantu bathathwa ngamapholisa kumbe ngabezomvikela bahanjiswa enkambeni yamapholisa basuswe enkambeni basiwa egangeni lapho abahlukunyiswa khona bedliswa ingcekeza yomuntu banathiswa imichemo yabo bephathaphatha langezitho zemizimba yabo zensitha
kunwiswa wethu yawo pamwe chete nekubathwa zisina kunaka panhengo dzawo
uthi lokhu kwephula iziqondiso zomthetho womhlaba wonke jikelele okulondoloza ilungelo labesifazane owe-Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women lokuchaya abantu umnumzana Henry Chimbiri uyise kankosazana Cecilia Chimbiri uvumelana laye
the police are not supposed to allow such a thing where they arrest
amapolisa akumelanga bavumele izehlakalo zalolu hlobo zisenzakala ukuvumela izigilamkhuba ukuthi zithathe abantu abayabe bebabuphile uyasibonisa ukuthi akusela mthetho osalandelwa elizweni angisawathembi amapholisa mina lanxa ngangiwathemba esikhathini sangemuva akusela za police charter eZimbabwe uhlupho olukhulu elizweni lubangelwa ngumbuso esilawo ilizwe kalisawulandeli umthetho izenzo zabo kaziguqukanga kodwa uzulu kakuboni
lokho
olwela ilungelo likaZulu umnumzana Mlindelwa Mancitshana laye uthi kungumbono omuhle lowo
eminyakeni esanda kwedlula sikubonile njalo bethembisa eDavos ukuthi hayi sokulamakomiti abekiweyo kodwa lanamhlanje lokhu isicathulo sikhala ndawonye nje lo othe wazama ukuthi uyakhonona ngalokhu nalokhu awela kusasa kaliboni so ukuthi sikhangelele ukuthi kuzaba lo mehluko ozalethwa ngulo onguye okudalayo futhi lokhu angikuboni kuyinto engathembisa uZulu weZimbabwe
uthi kuyadanisa ukuthi ukuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe kuqhubekela phambili loba uMnangagwa wasusa owayengumongameli umuyi uRobert Mugabe esikhundleni esithi uzalungisa konke okubi ayekwenza
sokuyinto esobala ukuthi ingwe ayiwatshintshi amabala ayo imisebenzi yabadala ivele iqalile ekhatshana yobuncindezeli udlame locuku ebantwaneni beZimbabwe isihluku esenziwayo siyaqhubeka ngoba kuyiso phela esibenza babelokhu bebambe intambo zombuso
ibandla leMDC lithi nyakenye kube lamalunga abo afika phose amathumi amahlanu 49 ahlukunyezwa ngabacatshangelwa ukuthi badlelana lohulumende weZimbabwe Okhokela uhlangothi lwezokukhitshwa kwemibiko kubandla lezanu-PF, umnumzana Tafazwa Mgwadi, uthi kuyinto eyayihleliwe njalo bazinyamalalisa abathathu laba njengalokho okwenziwa ngudokotela Magombeyi lonkosazana Samantha Gonyeti Kureya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcweti kwezemithi ezidabuka kwelemelika lakwamanye amazwe akhoqela eleGermany sezihlolisisa umuthi wakwele Madagascar okuthiwa welapha umkhuhlane weCOVID-19. Ele Madagascar lithi umuthi lo uyasebenza okumangalisayo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Lingalitshona njani zulomuhle lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezijiyeneyo? Lamhlanje ke sibamba udaba lwesithembo. Ngilo baba umnqondo obanzima Gonya. Lo mama usakhileleli ne uMadube. Lezi ke zingcweti zamasiko esintu. Sikhale ngabe Madube, isithembo usibona njani mama?
Khathesi hayi sokuhlupha ukuthi umuntu angaphunguka lesithembo. Yeye bakhona abasabakhulelwa yesi sithembo but awusavamanga ukuthi sekulemikhuhlane eminingi ekhona engafuna ukuthi abantu bengaba sendaweni eyi-1 beshe ubabo i-1 ngesikhathi esisodwa but kudala kwakungaso problem. Ogogo bethu babephila nesithembo but hhayi insuku esesiphila kizulu lezi sezirome isithembo hhayi asisasebenzi.
Ye Magonya, nantu daba lolu lubona njani ba?
Hhayi ngiyamuza umama uMadube mfowethu um sokuthi ngakuthiwa uyelula ukuthi um kuyini ngensuku zalamhlanje okwenza isithembo kungasilungeli. Ngaphandle kwemkhuhlane yonale ingula makhwaphela somkhuhlane ukuthi ngumkhuhlane oqalwe ngumgabe umkhuhlane oze lamangisi ingula makhwaphela ivele ikhona lokwala kuthi umama uyenaba nje ukuthi ke sizwe ukuthi kanti khona okwenza ukuthi isithembu ethi yena izolo besiqondile ngensuku zabo babamkhulu namhlanje kasi saqondanga kuyini.
Madube, umpendule kolapho.
Yee, ngizazama ukuthi ngelunye ngichaze kabanzi. Ngensukwini zakudala, isithembo sasisebenza ngendlela ezijetshiyeneyo. Ngizanika umzekeliso wokuqala. Ensukwini zakudala kwakukwanisa ukuthi udadewethu angayendela koNdlovu, ayende angatholi inzalo. Abantu bakoNdlovu babevuma ukuthi mina ngingumnawakhe kamaDubendile ngale. Ngiyakwanisa ukuyathathwa futhi nguNdlovu sibe ngabafazi ababili kuza lo mntwana. Kuphinde futhi kwakusikhangelwa ukuthi koNdlovu kule nkomo abantu bakoNdlovu abantu abanothe njani esipayeni abantu abaveli benjani ukuthi kuyabe sokhona konkhana abadala ukuthi babe besithi uNdlovu vele ngumuntu okumele ukuthi uyathatha abafazi ababili abathathu njani inkomo zikhona yalobola. Kwakuyilokhwana ukuthi sisindo sokuthi xa kungokukhumalo ukhumalo vele uyabe ilabafazi abaningi njalo ule nkumo kuyalinywa kuyadliwa kuyasuka kuthi omama bekhona khonapho bebaningi abantwana bezele babaningi umuzi wakhiwa waba umuzi omkhulu olesi sindo lokuhlonipha. Khathesi ukuthi sithi singomama siye kugcwala koNdlovu sigcwale sibe ngu-2 sibe ngu-3 nemikhuhlane le sikhona le mpilo esesiphila kuyo kulezi nsuku hayi akusavumi. Akusavumi njalo asiselasi sinikelisani sasilabo mama bethu ukuthi babekwanisa ukuthi bebe ngabafazi bakaNdlovu bengu-4 bezwane bephile kuhle abantwana babazali bakhulile khonapho babakhulise kuhle bangena isikolo baze bayende kube chain kube njalo kungelo olwane. Manje impilo esesiphila kathi singaze sibe ngomama ababili kubele ngizwa ukuthi hawu ke watshontsha ngayo vila kubi writing so isithembo sasibasebenzela but hayi.
Ye, baba Makhonya.
Hayi, ngiyamuzwa umama uMadube lapha. Engubambayo kusekuthini izolo isithembo besilungile ngoba yokusenzakala ukuthi umnunzana athathe umadube umadubezi efike ekhaya lapha swele inzalo. Xa umadubezi eswele inzalo ke umna wakhe ube uyeze ekhaya lapho ukuthi azomzalela abantwana. Eyadeni bakhona abafazi ababevele inzalo bengabilayo. Njengoba nje lalamhlanje asesekhona abanye omama ukuthi inzalo kabalayo.
Hayi, udaba lethu luma lapha kwalamhlanje. Ngithatha leli thuba ukuthi mbonge ubaba uMnqondo Banzi Magonya, lo mama uSakhile Liline uMadube, lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Kasihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Sigcina amasiko
wethu.
Soku isikhathi sabatsha.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle. Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Gove. Namhla kuhlelo sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sixoxa lo nkosi khona Dibidi, omsakazo we-Community Podium TV. Dibidi, ngiyakwamukela kuhlelo. Ukubona njani lokho okusanda ukwethulwa nguhulumende esithi uhlelo lwe-lockdown luza kuqhubekela phambili ngokwesikhathi eside eZimbabwe?
Singakhangela ku-first lockdown ye-21 days, kwakule ndaba zempuphu, kwakule ndaba zokuthi abantu abaselazimali. Khathesi sesikhangela lo daba lwamanzi kobulawayo. Council announce ukuthi khona izakhamizi zithola amanzi kanye ngeviki. So uhulumende maye sithi i-extension isigezelelwa okungaziwayo ukuthi phela nini, kutsho ukuthi sokumele uhulumende laye yenze imizamo yokuthi khona angenele endabeni ezi-affect abantu.
Sizwe umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende uzavula isikolo ngesikhathi esimfitshane esizayo, kodwa baza kwenza ngama-phases, beqalisa ngalabo abakumele babhale imihloliso yabo. UZulu uthini mayelana ngalokho?
Daba lwezikolo lelo luyahlupha kakhulu. Izakhamizi sixoxisana lazo ziyabuza ukuthi izikolo zona zivulwa nini, ababhalayo kakhulu bazabhala njani, ngoba sinazelewe ukuthi izimseki ngesikhathi kuvalwa i-lockdown iya-extenda ukuthi abantu sebengakwanisa ukuthi bebebhadale ama-exam fee, ama-center fees wona lawo. Kodwa esikubonayo ukuthi abazali information yona leyo bayithola namuhla, ama-students labo sokumele ukuthi bebone ukuthi bayalungiselela for imihloliso yona leyo njengoba kuthiwa izaba khona. Ngoba emavikini adlulileyo izimseki bikhuluma ukuthi khona ama-exams kaJune afowadwa nge-4 weeks nxa izinto zingatshintshanga. Njalo okuhlupha abazali ukuthi abantwana bazasuka njani besiyezikolo zabo.
Kulezinye izikolo eseziqalile ukusebenzisa ubulembu obe-internet, ukubona njani lokho?
Luhlelo oluhle kakhulu, kodwa mase sikhangela kwelakithi eZimbabwe kuba lohlupho, ngoba sibonile abama-private schools sebeqalisile uhlelo lolu, njalo abazali bayabhadala ukuthi bebe lohlelo lolu, njalo kusho ukuthi babe layo i-inthanethi ezindlini, njalo lalawo ma-gadgets okusebenzisa. But mase sikhangela nje uZulu kujikelele, the ordinary person, kuba nzima kakhulu ukuthi abantwana bekwanise ukuxhumana labo abalisi babo ebulenjini, ngoba ababalisi esingathi ngabo abafundisa ezikolo zikahulumende abalawo wona amakhompyutha abo esingathi bayathengelwa uhulumende.
Kulabantu abakhuthaza uhulumende ukuthi aqale phela ukusebenzisa ama-radio kanye lama-TV station ekufundisweni kwabantwana esikolo. Awusitshele umbono wakho.
Umbono wami uhlelo lolu luhlelo oluhle kakhulu. Umbono wami ukuthi kungcono ukuthi kwenziwe ama-station akhangele kweze-education, singahlanganisi lala ama-station esivele sila.
Thanda ukubonga umnumzana uNkosi Khona Dibidi ngokuthatha lesi sikhathi ukungena kuhlelo. Sokazo muhle sesifikele emaphethulweni ohlelo namuhla. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3, BIGMYKE3 yona i-username yami. Kwanele kwalamhla, sohlangana ngolwesibili khonapha emsakazweni we-Studio 7. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami ngumaikhoke. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sizwe namhlanje ukuthi untukamela inkomo usiphatheleni kwezokholo lwesiKristu.
Soko isikhathi sohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Igama lami ngontungamili nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa inkosi ligcinile.
Usiphatheleni namhlanje.
Bengifuna namhlanje sikhangele lumbhalo okuMarko chapter 4 iverse nga 35 siyefika kuverse 40. Indaba ejayeleke kakhulu uJesu ethulisa isiphepho. Ngibale lapha. Ngalolu suku sekushwile wathi kibo asiwelele ngaphetsheya. Ngakho bathiya ixuku bamthatha bahamba laye njengalokhu ebesemkolweni eminye imikolo yayilaye. Kwavuka isiphepho esikhulu somoya amavingo aphoseka emkolweni waze waqala ukugcwala. Kodwa yena wayelele emqamelweni ngemuva. Bamvusa bathi mfundisi kawukhathali lokuba siyabhubha na. Wavuka wakhuza umoya wathi kulo ulwandle thula uthi zwi. Umoya waqhamuka kwaba khona ukuthula okukhulu. Wathi kubo kungani lisesaba kangaka na? Kalikabi lakho ukukholwa kangaka na? Ngiyakholwa bazalwane namhlanje ukuthi nxa sikhangela lindaba siyazibona lathi siphakathi kwayo. Nampa abafundi bakaJesu loJesu bephakathi kwesiphepho esikhulu. Amavingo ayesephosela emkolweni wabo amanzi usugcwala lomkolo ungakuduka. Into yokuqala efika engqondweni yomuntu ikwesaba okukhulu kakhulu. Sonke nxa siphakathi kwesiphepho, sonke nxa siphakathi kwento esinika inkinga empilweni, sonke nxa siphakathi kwenkinga enkulu kakhulu singakwazi senzeni sesididane ingqondo. Akula kudla ekhaya, kuyaliwa ekhaya, asikwazi kule COVID-19 umbe sutsheli ukuthi ulayo. Inkalakatha yento le esenza sesabe. Nxa usizwa lindaba usuqalisa ukucabanga abantu ukuthi kanje uzibani sowabhubha ngalinto, kanje mina imtshado yadilika, kanje lokhu kwenzakala. Ngakho ukwesaba yikho okugcina kusibusa empilweni zethu. Kanti uNkulunkulu ufuna nxa singene phakathi kwesiphepha, nxa singene phakathi kwenkinga sikulande lokhu silokholo. Ilizwi likaNkulunkulu yilo kumele likuthwale uze uchaphe uye ngaphetsheya kwalenkinga ophakathi kwayo. Ilizwi likaNkulunkulu kumele likuthwale ngokholo uphutshe phakathi kwesiphepha, phakathi kwenkalakatha yodubo. Uthi usuphutshile usungale la ube lobufakazi bokuthi uNkulunkulu ungisizile. Ngithi kuwe vusa uNkulunkulu lo Jesu ophakathi kwempilo yakho. Nxa usuphakathi kwesiphepha ungagijimi enyangeni, ungagijimi uphaphatheke uzama amaqhinga akho, ungagijimi uthi konke sokuphelile empilweni. Vusa uJesu osempilweni yakho. UNkulunkulu uyakusiza nxa usumvusile. UNkulunkulu kamangali ukuthi sokule COVID-19 lamsenzesaba. Hayi, kakunjalo. UNkulunkulu ayevele yazi ukuthi COVID izaba khona, njalo uyakwazi lapho ezaphela khona. Njalo uNkulunkulu uthi kubo bonke laba abakholwa kimi ngizabavikela. Ngakho-ke namhlanje ngifuna ukuthi uvuse uNkulunkulu osempilweni yakho, ukhole ukuthi uyakwanisa ukusikhuza leso siphepho, asithulise, sithule sithi zwi phakathi kwempilo yakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, igama likaJesu, sithandazela abantu abakho abazwile izwi lami ngithumayela. Sithandazela ilizwe lethu leZimbabwe. Siyathandaza igama likaJesu ukuthi kuzo zonke iziphepha ezikhona sithi kizo thula zwi, lalela ilizwi likaNkulunkulu. Baba, siyathandaza, philisa abantu abakho kulabo abalenkinga, kumbe zimali, kumbe kulwisana ezindlini. Akube lokuthula, akube lokuphiwa okuvelela kuwe ngegama likaJesu. Siyathandaza Baba, guqula izimo, lesimo selizwe lethu, lesimo sabantu bakho abalalela izwi lakho namhlanje. Ukholo lwaqalisa ukuphakama empilweni zabo. Baba, siyathandaza ukuba babusise kuleli viki elizayo, baqalisa ukubona ukusebenza kwakho lamandla akho empilweni zabo ngegama likaJesu. Niyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga Jahel Dalan untungamile inkomo. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje, olivalelisayo ngoGibbs Dube.